If the commission is constituted to chapter 12, section 238, where constitution is Zimbabwe. So, it will be a little bit of a Zimbabwe, zikhethe abantu abafisa ukuthi bengangena ku commission yalezeke ukuthi kuncedise ukuthi ama elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhethayo ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So akukhathalekile ukuthi kumbe ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibonana asincedise njalo sokuzaba le shortlist kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku commission le but okuqakathekileyo ukuthi uchairperson wezek lo vice wakhe yibo udeputy wakhe yibo abantu aba full time ezek laba babengama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So uchairperson uyo kumele ukuthi ebe ngu-former judge kumbe ebe ngu-judge kodwa lawa ama-commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi obona ingani njengesizalwane seZimbabwe engancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i-final authority nguye u-president osezathi hhayi abantu enibanominitile sibabonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe ku-commission yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki yinto yeZANU-PF. Ungabachazisela ukuthi kungani kuqakathekile ukubana baphatheke kuhlelo lokukhetha osikomishi bali commission.
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathi ukuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizihluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abantu angene kuleyo commission kumbe ufana abantu engabi khona kuleyo commission. So yi-process ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma-interview from ama-interviews then sokushortlistwa sokukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngu-commissioner ngubani. Kodwa i-final authority eku-selection process ngu-president ozakhuluma ukuthi hayi ama-commissioners eliba nominate le yila sa interviewer sa shortlister so ama commissioners amacha yilawa lalawa 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 ngesikhathini esiningi abantu bakhala kakhulu ukuthi khona hayi izabe isuka ihambele phambili ekukhetheni ama commissioners wona lawa kodwa esikutsho ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukwane zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama commissioners.